organize chipaya ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokusinsira olukhona olwamiswayo ngamapolisa mhla ka 16 lapho ke abathi bambize besifuna ukumbuza ke ukubana okwenzakalayo eHarare abantu okufanele betshengisele but kodwa bona amapolisa bengasakuvumelanga. So njengoba kunguye owayibhale incwadi eyekuaplaya ukubana njengebandla le-Movement for Democratic Service tshengisela mhlaka 16 eHarare.
Kodwa angithi bakuvimba ukutshengisela lokho.
Ye, lo ukutshengisa lokhu wakuvimba okuwenza khona kube luhlupho okungazwisiseki njalo kubana ke wena nxa bemnxusa besithi bafuna ukuthi ebotshwe mayelana nokuthi wayefuna ukuthi kutshengisele bona bathi abalabantu amapolisa angabuya ukuzolinda uhamba labatshengiselayo abalamanpower kodwa bona babekwanisa ukuthi abantu bonke ababengena etown bebafi. Yikho abakuthi uChibaya kwebe kuyiqala lakhe.
NguChibaya yedwa obotshiweyo abekho abanye.
Hayi abanye ababotshiweyo aba ke ababotshwe kudala uFred Mkhono labo Prims Mkhwanazi. Kuyinto okwenzakalayo ukuthi abaningi ababotshwa sebevakatshele ezindlini ebusuku bebanjwa